sokuleminyaka ethile kumnyaka ezithile esisebenza gadalala ngenxa yokuthi ngasiba lemihlangano le esiba layo emalokishini wonke emawadini wonke into nje ehlala ivukile ukuthi sihlohlupho olunje abantu abesebegalulwa kuzidakamizwa ngenxa yokuthi kulabantu abathengisayo ngikhuluma kanje phose iviki leyi edlulileyo imaviki amabili adlulileyo sike saba lomhlangano entumbane hall okube kule ingxenye ezikhulumeyo ngale zikhulume ngayo nalindaba yezidakamizwa kwasokusuba-ke labanye abantu abalokuganga abanye abantu ababekuganga ababezama ukubana indaba lingaxoxiswana kulowo mhlangano kwacaca ukuthi bona bobani ukuthi basetshenziswa yibona kwakungabantu abatsha but sakwazi ukuthi basetshenziswa yibona abantu abadala abayiziganga abathengisa izidakamizwa ebulenje indaba besikhona sikhuluma ngakho ukuthi abantu ababalekele izidakamizwa lezo njalo siyabonga ukuthi sike sanxuswa lapha emapholiseni lami ngamela inhlanganiso erose camp laphana ebizwe izikhulu zamapholisa kulo commission okhona laphana okuthiwa ngunyabaza ngeyo owayebizelwe umhlangano kodwa-ke saba lesikhathi esihle sibili okwakulethwe nje iy'ngatho ezijiyeneyo sikhuluma ngazo izidakamizwa zaba ingxenye enkulu yokubana sokubale ziqede lezi zidakamizwa abantu basebenze bendawonye njalo phezu kwalokho futhi siyakukhola ukuthi siyakhupha okungama-pamflect esiqhala ubana kuphume unikezwe i-community ukwenzela ukuthi sitshengise ingozi yalezi zidakamizwa ezikhona le mhlanganeni yethu futhi esesibalayo khathesi akulamhlangano esingabi layenale indaba yezidakamizwa sikhuluma kade kulo mhlangano u-25 enketha ibiyingxenye yenkulumo uma kade indaba ekhona izidakamizwa bezikhona so ungabe uhambelwa kangaphi kukhulunywa ngakho
ngokubona kwakho ungathi uhlupho lolu lubhahile kakhulu yini edolobheni lakobulawayo ngasengaqathaniswa lamanye amadolobho
eqinisweni yukuthi indaba yezidakamizwa emzini wakobulawayo isiyindaba ebhahe kakhulu singananzelela uzathola ukuthi akusela lokithi kumbe iwadi ongahamba uthole kuthiwa kula ndawo lapho kuthengiswa khona izidakamizwa futhi into emangalisayo ukuthi indawo zakhona kumbe izindlu ezokuthengiswa khona izidakamizwa ziyaziwa lanxa abantu abelokuhlakanipho ukuthi uyathola ufika umuntu okubhadala imali lapho kuthengisa izidakamizwa kodwa bese uhande usethathwa izidakamizwa leyo kweyiminzi kodwa izindlu zakhona ziyaziwa so ngithini lapha ngithi kubhake kakhulu and siza sokulokuganga futhi okukhulu okwenzakalayo ukuthi abanye bona abathengisayo laba abazisebenzayo bethengisa ezikolo abanye emagedini ezikolo bethengisa amabhanzi bethengisa amasikonzi lani xa sebefaka izidakamizwa phakathi kwamasikonzi abantwana besikolo bethenga so kuyatshengisa indaba le isibhake kakhulu ngoba kathesi sitshaya abantwana abancane abangela kucala abangazi lutho injongo kuyikuthi ungaze uthatha izidakamizwa umzimba uyabususithi ukuze uqhubeke usebenza kuhlala uzithatha nsuku zonke so laba abantu izigange lezi ezinto ezikhona ezinye ezithengisa kungayisibo bonke zenzela ukuthi zaze zifake izidakamizwa abantwana bathenge kanye sebebuya kuye bethenga nsuku zonke ngoba umzimba wako sufuna ukuthi ahlalisana namasikonzi kanti kule nto efakiweyo kodwa kulokhu sebenzelana ndawonye phakathi kwezakhamizi phakathi kwabantu be-child protection kwabantu uhulumende ikakhulu iZimbabwe Republic Police abantu be-social welfare bakahulumende sekuzo sakho ngobuningi kubhizi abantu babhizi bayagijima ukuthi bancedisane babambisane njalo kusenhlanganiso ezikhona ezabantu abatsha lazo ziseziphathekile ezinye kulolu hlaka la njengezakhamizi inhlanganiso ebulawayo Progress Restoration silogazi yalo abantu abatsha layo lubhizi ubana ligijima kodwa singakutho yikuthi uhlupho yikuthi khathesi izidakamizwa zithengiswa ngabantu abatsha zithengiswa abantu abadala kusitho ukuthi sokufanele kube sibe lama-programs oyiwo ajonge ukuthi athinte bona abadala bonabo kuyiwo abathengisa lezo zidakamizwa ukwenzela ukuthi indaba yezidakamizwa ime ngoba eqinisweni kubana sibulala abantu abethu bese sibulala futhi lokuthi isasayethi ingabi khona nxa siyidakisa laba abantwana abancane abangela kucala.